Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 6 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lesi lithi lanqa lisekela ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni weBait Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano.
Asiyo ningxenye yabo kodwa ke siyaseka nje uyabona kunalento esibiza ukuthi ama popcorn demonstrations.
Umholi weCCC umnumzana Nelson Chamisa obesegwanda izolo usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu elokuxotshisa amalunga ayidalela ePhalamende lamakhansila.
President uChamisa ukhulume ngakho kakhulu wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezigwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhulunywa nguChabangu kuliqiniso.
Kodwa yena umnumzana Sengezo Chabangu uthi kabuyele emuva ngenyathelo lakhe lokuxotsha athi babuyisela ibandla le-CCC emuva.
Lokho kuphonguthwa kusemahlangeni umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma imfihlo kumbe usukhuluma iqiniso uyimember nxa ukhuluma amanga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi lanqa liseka ukutshengisela ukuqoqwa kusasa emngceleni weBait Bridge ayisilo elikhokhela lumbuthano. Kulexuku lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eliqoqa ukutshengisela lokhu lisithi lifuna ele South Africa lomhlaba jikelele ubekwazi ukuthi ukhetho lwenziwe ngenyanga kaNcwabakazi eZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo okwenza kubaluleke ukuba luqutshwe kakutsha lolukhetho. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-CCC kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu.
Ukubhikisha sizokwenza ngomgqibelo engiwaziyo yilokho okuse-KZN lapho ke amalunga wethu njengama-citizen njengezizalwane zaseZimbabwe sizophatheka ke singene emgwaqweni bese ziyo nikela isiphathamandla sakhona ngale abambiza ukuthi u-premier wase-KZN. Lesiphathamandla mhlawumbe sizothumela abantu abazowamukela i-petition. Lokho ke hayi amalunga wethu iningi lawo under Zimbabwean community bazoba bekhona. Siyaqhuqhuzela vele ukuthi kubhikishwe sizobe vele siyothula ke izikhalazo zethu.
Sizwa kuthiwa lina liyaba liphatheka komunye umcimbi wokutshengisela. Ungasitshela ukuthi lina lizatshengisela lana eBait Bridge njalo nini usiphe njalo lenjongo yenu?
Msakazi sizoba nakho ukubhikisha eborder kodwa hayi ngomgqibelo. Lo laba semngomgqibelo hayi asiyo ningxenye yabo kodwa ke siyaseka nje uyabona kunalento esibiza ukuthi ama popcorn demonstrations. Abantu bayavumeleka ukuthi wona uma bathola imvumo eziphathamandla kuziphathamandla zalo eMzansi babe babhikisha kodwa hayi thina azanga sibe ingxenye yalokho. Siyasupporta nje uma kungaphumela siyafisela impela nje ukuthi baphumelele kuloko bakwenzayo ngomgqibelo. Kodwa ke sikuhlelile thina esihambisana lakho yilokho okuzokwenzeka mhla ka 26 October. Lapho ke hayi sobe sikhona sibhikisha impela sibhateka sitshengisela. Injongo yethu ukuthi nje sibonise sitshengisele uhulumeni wakhona la eMzansi ukuthi khona asiphathekanga kahle ngaloko kwenzakele ngohlelo lwaseZimbabwe. Sizowa futhi nokunye ukubhikisha mhla ka 21 October Union Building lapho ke sizokwethula futhi izikhalazo zethu kumangameli noma ke umuntu ozobeyamele umangameli uRamaphosa. Injongo futhi lapho ke sifuna ukuthi sitshengisele phela ukukhathazeka nokuhlukumezeka esiyiko ngenxa ma ekhetho lwaseZimbabwe sithi thina hayi ubaba Ramaphosa njengoba ubhizi ukhanya ngathi usupportana nalo baba lo ozifakile embusweni uyenza ukuthi lokho kusho ukuthi ukhonke lokho kwenzakalayo ngale kuyakujabulisa uma kukujabulisa phela yiko phela kwenza ukuthi abantu babaleke babuye kulelizwe uphinde futhi ngapha wathela induku washa phambili washa emuva konke lokho sithi thina hayi Ramaphosa ungabe kanjani uhambisane ne nomphumela noma ne observation enziwe isadic ngoba yiko esikwaziyo sonke ukuthi umphumela waseZimbabwe uhamba ngokhetho lwaseZimbabwe uhamba ngendlela njalo sizobe sikhuluma ke ngekhalazo zethu.
Hello ke ngumnumzana Trust and Love umgcini sihlalo webandla lesisi kwele South Africa ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg. Umholi weCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa usekhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi engazihluphi ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Sengezo Cabangu othi usaphethe isikhundla sokuba ngunobhala jikelele waleli bandla elokubhalela iparlamente incwadi yokuthi lixotshe amanye amalunga e-CCC kuleli dale lasemakhansil asuswe ezikhundleni zawo. Ibandla le-CCC lithi umnumzana Chabangu kala amandla okwenza lokhu ngoba engasolunga labo kodwa yena uthi bayazikhohlisa. Isiphathamandla sebandla le-CCC eMathepelelen South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi umnumzana Chamisa ukhulume amazwi la izolo eGwanda lapho atshele abalandeli bakhe ukuthi udaba lwempumela yokhetho lapho athi wanqoba khona alukagqitshwa.
Ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo oluka mnumzana uSengezo Cabangu oselilunga lezana PF leFAS ngokusebenza kwakhe. So uPresident uChamisa ukhulume ngakho kakhulu wakuhleka nje wathi abantu akube into abayichaya indiva ngoba akula muntu olengqondo ezikwanileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhuluya ngoCabangu kuliqiniso ukuthi athi yena userecola kumbe usexotsha amalunga edalela iParliamente athize amele iTCCC lamacouncillors athize. So uChamisa uPresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa yizakhamizi abakhethwa izizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya eParliamente besiya ekhansilini besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu bachiyane lo mdlalo umdlalo nyana lo owenziwa nguCabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadebeni South ngokuvota bevotela inguquko njalo ebaqinisa ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo umsebenzi abowenzayo awusoze ubeze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iParliamente uSpeaker of Parliament lo Minister we local government ubone sebevumelane lokwenza kwaSengezo. Sengezo uvele asomuntu olilunga le-CCC ngoba siyazi sonke kuba izani PF ile njongo mbili sifiso sokuthi ithole into esithi 2/3 majority ukuze eParliamente ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze benze ngendlela abafisa ngayo.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isiphathamandla sebandla le-CCC esigabeni seMathepelelen South. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi usithandekile uphinde waxoxa laye umnumzana Chabangu ukuze ukuthi sizwe ukuthi yena uthini ngalokhu okukhulunywa ngundlela.
Ngilusizi ukuthi umfo wethu uNtando usefanana lo muntu lwana oyabe kuthiwa hayi udle isidliso ufuna ukuhlanziswa uthi engadla inhliziyo ibe mnyama. Abadala babathi umuntu ngambone njalo liyamdingela izihlahla limhlanzise ukwenzela ukuthi alulame. Uyakhuluma abuye aziphendule yena yedwa. Ulamabhanqa uyakhamanda kanti ngeke ngibuze ukuthi yena ukuthi nxa esithu nguspokesperson wakhethwa ngapi. So umuntu onjalo umphendula usithini ezigwenxa yedwa esehluleka ukuhamba uyatatarika uchaywe isiyezi uchaywe isavunguzane kakwazi ukuthi kuyini okuzakwenzakala kanti abantu bengazihlupha ngempukane nxa kuyukuthi impukane nje phongu ukubhuza uyezihlupha ukhulume ngami lo president nxa esezekhuluma kutsho ukuthi kuyinto ayaziyo ukuthi khona iyaphila. Iberial Society ile constitution ila malunga i-tuck shop eranwa ngumuntu iyabe ile stock ubhala ukuthi lamhla kuthengiswe lokhu kusasa kuyathengiswa lokhu okushotileyo lokhu uvula i-opening and closing of your stock pho lokho kuphonga ukuthiwa kusemahlangeni umuntu uyakhuluma aqanse phezu kwentaba athi wena kaso member ngenxa yokuthi usukhuluma infi lokumbu sukhuluma iqiniso uyimemba nxa ukhuluma amanga nxa uthembisa abantu ize then you become the darling ye leadership ngoba ukhuluma amanga ayisondlela esafundiswa ngayo esintwini lokhu into yabantu into yabantu izagavenwa ngabantu into yabantu izabuswa ngabantu abantu yibo abaziyo hayikhona umuntu ozabuya akhulume abuye aziqakezele azigidele liphume idlozi azikhulumele kuyazila asikwazi nxa becabanga ukuthi indaba le incane kababe lokhu bekhontinywa beqhubeka bekhuluma beyengana bazawubona umvuzo wakhona. Ama-names ukuthi bazasikhola basibize ngamabizo vele sikujayele akusitshintshi luto ungeke ulivale iqiniso liyaphuma kuphela.
Lo ke ngumnumzana Singezo Chabangu othi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC. Kunjalo nje ukuze sihlaziye lolu daba usithandekile uxoxe lo mnumzana Witness Dube owayeyisikhulumeli sebandla le-MDCT elake labangela ukuxotshwa kwamanye amalunga ebandla le-MDC Alliance ePhalamende kodwa ukakathesi osekubandla le-ZANU-PF.
Wabuchaba ngumaziyo kwesikhathi eside sako opposition kusizofika ngesikhathi seCongress ka-2011 eMDC wayesenguye uChairman weProvince eMatabeleland North. Ngakho labo abathi kabamazi kuyaveza nje sobala ukuthi bona yibo abangazilutho abade bengekho kupolitics. Ubabuchaba ngokumazi kwami ngumuntu lwana ukuthi nxa ekholelwa ulutho uyasukuma enze konke okusemandleni akhe ukuze lokho ukwenza kubone kusenzakala kuthengwe ngabanengi. Uyaqoqa abantu, waqalisa engumqoqi weprovince waba nguchairman weyouth. Ungumuntu othanda ukuqoqa nje abantu okutshengisela ukuthi into yakhe yena libone yenze nje kutsho ukuthi vele iqoqiwe ilabantu ngomva kwayo. Abantu be-CCC kumele bazinuke amakhwapha babone ukuthi izinto kazimanga kuhle lapho abakhona. Ungabona uchaba ngesephume sesenze nje isikhathi esiningi uyabe qedile phansi lapha ebantwini kungaba kungumlilo nje osulumathe yonke indawo okuthi laye uChamisa uzazibona usumgombolozele.
Siyabona ukuthi ubukobandla le-MDCT elikelenza ama-recalls. Umnumzana Chabangu, singathi ulezizathu eziqinileyo yini ezingafeza lokho?
Okukhona ukuthi babuchango leyo ncwadi useyibhalile and okukhona ukuthi kukhanya ulosekelo lwabantu bebandla le-CCC. Into zazivele zingayimelanga kuhle i-CCC kobulawayo okwenza ukuthi bagcine bengafaki amaphepha ngesikhathi. Ngeqiniso ngeqiniso babevele bengafanelanga ukuthi bavunyelwe ukuthi bangene njengama-candidates. Ikho libona behluleka lokufaka i-PR. Kuningi esikuzwayo okungasikho konoko kaChaba ngoba ningi asebekhulume ezindaweni eziningi mceke nje bekhuluma ukuthi hayi laba abantu abangenayo abe-CCC kobulawayo babevele bengasibo bebandla labo okuveza sobala ukuthi indlela yokuthi i-CCC ithi kayela constitution kayela structure kayelani ibuqili lobutsotsi okade bungeke bama kuze kube naphakade ngoba eqinisweni bakhona ababe besenza izinqumo bodwa akula nkomo ezake zahlala emahlangeni kuyayazi ikhitshwe kwenze ukuthi kulinywe kwezwe konke kube le order
ubona kuwela ngaphi induku lokuxaxaxa la
bazakulwa for the next 5 years bangaze bathole futhi ama city next election babe lokho besilwa uchabangu into ayilwayo angabe lwela into yokuthi kumele kube lo lokubuswa kwebandla ele opposition ngendlela elandela isisekelo sebandla ngendlela elandela ama processes kodwa umnyama alawo ukuthi into engasoze yafaka yabakhona ku opposition ngoba vele abantu bakhona bazifunela amandla ukuthi bazincede bona umbona iphumelela entweni yakhe ngoba nxa lokho esikuzwayo esingaphandle bekhuluma bona abantu abasekele sisine ngilabo kukhanya ubukhokheli buka babuchamisa sebebubonile njengoba sasibubonile thina sisakulisalo mama ukhuphe ngo-2018 ingakachinje zonke into ze opposition sasivele sikubona ukuthi babuchamisa ubukhokheli akalabo i-opposition ayizange ibe lobukhokheli kusukela ngesikhathi kubhubha ubaba uTswangira yili bhade likhona kukanti Zanu PF siyabona ukuthi bakwanisa ukuthi bakhiphe owayekhokhela ubaba umgabe baqinisa ibandla labo esengikilo manje liqinile lilombono liyakhanya ukuthi liyangapi so abantu baza kubona nje eZimbabwe ukuthi hayi opposition le khona kade esivela kula nje lento eyodwa ezafa yaphuma bazachiya abantu bagcine bezivuyela bonke ku ruling party bencedisa ukuthi lizwe lakhiwe lisiyaphambili
Loge ngomnumzana Witness Dube oyisikhulumeli sebandla leMTCT osekubandla leZANU PF obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi obe ngumgcini sihlalo weCommission yezenkohlakalo iZak unkosikazi Lois Matandamoyo usekhethwe kuba ngumchuchisi kahulumende uAttorney General. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi abathengisa izitaladeni eHarare lezinye izitolo abasamukeli idola leZimbabwe elingamachumi amahlanu i-$50 elomfanekiso kambuyane Handa. Ngoba amandla alo asewile okokuthi alisathengi lutho leli dola. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabonga siyalibingelela lonke siyalibingelela abalaleliwe labakhulumayo hayi siyakuzwisisa ngoba khona iqiniso elikhona ukuthi ukuthuka isikho kulungisa lutho kodwa kwesinye isikhathi kwebe usukhulumela empenduleni yenhliziyo yobuhlungu yalo okhulumayo ukuthi abekhuluma ngani uyaransa kube susithi uphendule kuhle kathi maybe wesikhathi uphendule kubi kodwa hayi siyakubonga ukuthi libe libacebisa abantu labo abakhuluma kubi hayi kuyabe kuwucaphuka lami ngicabuke sokumphunyukile ngakhuluma kubi ngoba ungakhangela abantu bona bakhuluma into zabo ngani zirafu bona badla bodwa abanye abantu emhlabeni bayadubeka kobe eZimbabwe bahlupheka lokho lokuqala ukugcina bona ngokudla kwasebengani bakhulumela umuntu wonke ukuthi wonke uzwa kuhle sebe singezwa kuhle thini siyasihluphekela sitholi lutho kubona ba benefit something entweni yabona lethi singabenefit sesifela bona ku wrong into lokuyathi yikho sasikhese sithi thina isibhedlela sengutsheni sikamisela bahambe bekwelatshwa ngokwelatshwa kuze bengabe sibumanela thina tinubu manira sikufuni inqayisimo siraithi wena dlana usithulela ungabe ukurasela abanye abantu kuyawakhuba khona siyabonga kodwa kusicebisa
ku studio 7 kanye labalaleli mina bengithi ngibuze lapha kuwo bona labo Khalipani Phugeni osenzo Chabangu nabanye nje bonke laba baningi utwabo umguni ukuthi kati yaphelela phi MDC yabo leyo ngoba iTCC yafoma ngemva kokuba beyihlukumeza namhlanje sebebalekela lapho kunabantu khona sebe yiwa basebehlaziya ukuthi hey triple C ngabe yenze isubo sebekhoshiwe ngeyabo ukuthi sabaleka bona sabaleka lina bophukeni namhlanje seliyazi kakhulu alazi niks mana ikulante liyaziyo lithi lingabahlaziyi lehluleka iyaphelela kuphi lathatha zonke MDCT lathatha zonke MDC license salithiya hawu lithunywa ngubani thathani izimali zika Obed Mpofu lezo livisele emuva lingabathengisi khatheka noma phatha ikuphi waye lingavula wena amaphathi hambani nevisele imali lezo lithenga ngazo liyathengwa mana lazi niks
lo alo alo studio 7 alo studio 7 njani nonke kuyazi bafethu into yasekhaya ibuhlungu ubuhlungu mpela ilizwe leliyana selingelezani maybe bathenga bafaka isignature labomnyangagwa umnyangagwa ufaka abantu abakhe yazi kubuhlungu kodwa into esiyicelayo guys cela loba kuwukuthi sikhuluma singathuki ngoba ukuthuka kusobe kusise kandawo ngakutholakala kuphela indlela yokuthina abantu laba bengakhithwa kanjani ngoba sikhathele ngamakhehla ngoba lo mdala laye umgabe laye uze walala laye same thing futhi nanku futhi okunye ade eZimbabwe kuyaze kulunge mnyakana kutheni ubuhlungu
studio 7 studio 7 siphinde futhi njalo thina umathebelelendi abanikazi bendawo Mr. Mathebelelendi asiyifuni into lesishona phakathi asiyifuni ngapha emathebelelendi uma bengasikhomba nje indebe eliphetheyo khona ngale endaweni yemakaranga lakuphi kuphi abasitshele ukuthi nangu lo leplazi khona ngale lo lendlwe kanokusho lo lesikhundleni esiphezulu angasijwayele uChamisa asifuni lutho mpela khonapho naye nalozayo makuthi ngwezano bebila umuntu okubulawayo mela sebenzele nje into eright azwe ngabantu bakobulawayo engumuntu wakobulawayo ungathengwa ngedoti yakho lofuna ukuza ngayo uzaphuma ubila sibonge lapho studio 7 sibonge impela nje khonapho nawe nachabango sicela ukwazi kahle ukuthi uvela kangwanga
studio 7 ngiyabingelela abalaleli labasakazi sibonge umsebenzi omkhulu elisenzela wena abasakazi wethu ke ngiyokubaba lokuthiwa nguchabango lo kuthi kambe into eyangisa kangaka ubaba lo ma usuka kwenye iparty usiya akumthetho kwenye iphathi uzobhala izincwadi baba uvele ubucabanga ukuthi kwenze njani kanti kunokulijabulisa ngokubona abantu bezimbabwe behluphekile ngoba lawo uhluphekile njengomunye umuntu koko kwenza uzobhala incwadi yenye iphathi wena ungasiye leyo phathi anti kutshengisa khona ukuthi vele kule mali osuyiphiwe okungakusiza ke baba ukuthi uthathe imali leyo uyibisele kubanikazi laba bakupheleyo mali ukuze bedinga umuntu ozabenzela umsebenzi ngendlela abafuna ngakhona ngoba lokho elikwenzayo vele lidiliza ilizwe abantu bahluphekile abantwana bayatshiswa emazweni ngapha bayizigebengu abantwana nqatha kula misebenzi umntwana yabuye befike edinga umsebenzi awuswe eqala ukubamba inkunzi ebanje tshiswe mhlawumbe lo wakho somntwana khonapha egoli uyatshiswa khona la mhlawumbe sakho abantu nje wakarajwa mamtshaya waze wayichameli wena kodwa lesibindi sokuthi uthengwe ukuthi ubhale incwadi ukuthi khona sokusososo thina ayikho into esiyidingayo thina into esiyidingayo lutshintsho la i-triple C ma ingena khona lapho embusweni ithatha amandla esabe sikudinga thina ukuthi besivulele amathuba omsebenzi sisuke zweni sivuyele emakhaya thina sesikhathele sizwiyele thina ngokubizwa amagweregwere
qum kwatshelela siyavuma sonke kodwa-ke kule nto engidanisayo ukuthi ma kuthiwa ipolitics yesezimbabwe zihamba ngale ndlela kuyadanisa kakhulu ngoba abantu baya becabangela ukuthi yonke into izalunga manje ukuthi usiyathola thina singama-opposition sesidlephana i-ansa yokuthi umuntu lo ungaqalisa ukudlephana nomuntu sokuthi uyizana kanti vele i-problem ingaphi ukuthi abantu bandawonye kade bahlukana ngaphi kodwa mabe sithi bahamba indlela eyodwa sahlupheka politiki yakithi ayihlanganiphanga isithutha angazi ukuthi ngiyathi ngikhuluma ngelilanga ngathi mina into esilimazayo iyodwa eZimbabwe we don't have leaders silabantu abafuna ukuthi bona bebe greedy ubuhwaba yibo busilimazayo umuntu efune ukuthi hayi ufuna ukukhokhelwa ufuna ukukhokhela kanti uzakhokhela njani abanye abantu wena ungafuni ukukhokhela ufuna ukukhokhela both so-called leaders you are dangerous thank you very much
sempendule msakazi ngikhuluma ngiqondane lochabango lophugeni bona nxa bebonke uChamisa uyehluleka kuyani bengafumi elabi iphathi ukuze ubonakale ukuthi uChamisa kalabantu uyafaka kuphela abantu kabofume elabi ibandla elizabalandela ngoba bona baseqiniseni achiyene lalawo owenza ukungayisikho sema plaza la kuphuke bayihlekile be MTC alliance mina umozo bangaphi namhlanje umozo bangaphi namhlanje umjulo bavulala ibandla elalisekelwa ngabantu uChamisa wasivumela iTPC kabamchi yabonga umsakazi ukuthi nxa iwodole ingafundo enxa kungazwakala ukuthi kabafomela bibandla kusukela kuse MTC wayevelele ubuhlupho wazangena kuPDP asukele thina lapho
linjani basakazi bethu abahle ngiyalibingelela kustudio 7 lonke. Hayi, mina ngithela mina ngiyemphawule lapha abazali, ngiyemfaka kwami umbono. Ngilusizi ngabantu beZimbabwe, ngilusizi ngabantu beMashonaland kakhulu le abavotela izano, abantu beMashonaland izano bayivotele sibili. Nanku nje sebeqala futhi ukukhuluma ngendaba yezikole ukuthi abantwana baxotshwe esikole, kodwa yibo bona abantu bona laba futhi abajika bevotela izano. Abafuni tshintsho, siyazibuza thina ukuthi kanti kuzani yakhona into emnandi liyabayikholisayo kuyini umuntu obadubekisayo. So hayi khona, mina nangakho aphuma mdala, yekela kuyakwehlula lokho. Abantu badubeka, abantwana baxotshwe esikolo. UChamisa wayesithene ngangena abantwana bafunda mahara, sicela uphume ndoda.
Sibingelele amaZimbabwe, siyabazi ukuphuthi kini laba bedumbedu besetshenziswa labobani. Okuselethu nabaZimbabwe siyayazi ilayini yethu ithi siminqaka. Loba bengayenzani benzeni, kodwa okuselethu kuzabadina vele asijiki. Loba bengathengwa benze kanjani?
Kustudio 7 abasakazi labalaleli abahle, labe ngithi-ke Paul but ngithi hhayi azithathwa imoto. Kuthiwa ubani obusaka bemba lo asebhiga ngapha amthathele imoto aloye fazi. Hayi, imoto kazithathwe vele. Azithathwe mpela, abona bezabona ukuthi izana asonto yokudlala uyabalayo umnakakwa, abathatheli izimota vele. Anti vele bona baba begijimisa zona izimota bayeladaba nokusebenzela umphakathi bayeladaba lesimo sempilo yabantu baseZimbabwe bebheka ukuthi bona kabadle. Namhlase liyabajikela.
Siyabonga ngembono yenu. Okwamanje ke sizwe imbono kahulumende wele Melika.
Kusukela ekuqaleni kwempi yocuku kwele Ukraine, ele Russia laqopha ukubhidliza izakhiwo eziqakathekileyo lezokulima. Ukubhidliza kwelizwe lakwele Ukraine ikakhulukazi kwezomnotho kubi kakhulu, kutsho umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken. Kodwa sesibona imizamo encomekayo eyenziwa ngele Ukraine, hatshi eyokwakha nje kuphela osekubhidlikile, kodwa ukwakha okukhangele elakusasa. Ekugcineni injongo lapha ayisiyo eyokusinda nje kuphela okuvele kusenzakala, njalo lokuzenzakala kwelakusasa, kutsho umnumzana Blinken. Umahluko phakathi kokusinda nje kuphela lokuphumelela yiwo umehluko okhona kwelakusasa. Ibutho elibukhali elingadelisa inhliziyo yezitha linqobe, kodwa okumqoka ngumnotho oqinileyo, umnotho opha amathuba izizalwane zakwele Ukraine. Kodwa njalo ngiyakholwa ukuthi lumnotho ngoza kupha izizalwane zakwele Europe lomhlaba wonke jikelele, ukugoqela elemelika inhlala kahle. Nxa ngikhangela ele Ukraine ngibona into ezintathu, kutsho isiphathamandla esibona ngokuvuselelwa komnotho wakwele Ukraine umnumzana Penny Pritzker. Okwakuqala, ele Ukraine lile mpawu zokuphumelela kwezenotho limanyane lamazwe ezwekazi le-Europe. Lilabantu abafundileyo, lezisebenzi ezilamakhono, umhlabathi ovundileyo, amatshe aligugu, lendlela zokufinyelela imikambo yezwekazi Europe ezibalulekileyo. Kule mpawu zokuphumelela kutsho usiphathamandla Pritzker. Okwesibili, kule xesha lokuguqula umumo, usiko lokuzinikela ngobuzwe lokuvumelana kukho phose konke kumanyanisa uzulu wakwele Ukraine ngokuzinikela ukuthuthukisa leli lizwe kwelakusasa. Okwesithathu, isiphathamandla Pritzker ugcizelele ukuthi ukuvuselela umnotho wakwele Ukraine ayisikho uhambo olufitshane. Kumele silungiselele elakusasa eliqhakazekileyo elilobungcitshi obuhlanzekileyo, ngoba ele Ukraine likhangelele ukumanyana lemkambo yomhlaba.
lokho ngokwela kusasa kodwa sifuna ukuphumelela khona manje kuvuselelwe umnotho ozakuphaba kwele Ukraine ithemba lokubuyela ekhaya njengokutsho kukamongameli Joe Biden wakufaka sobala ukuthi simale le Ukraine njalo sizabaxhasa ekuvuseleleni umnotho wabo kubudlwangudlwangu obudalwe ngele Russia. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngoChris Gande.